sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuNtulikazi 2020 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Xa sikhangela elizweni lonke nje jikelele. Kule problem ekhona abantu laba abaphuma abasuka kwamayamazi abantu abaningi bona laba uthi abahlali kuma isolation centers lawo uthola abantu bayabaleka bengazange beteste kuhle
phakathi kwabantu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike 198 belalo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe leli gciwane eZimbabwe laya kwaba ngamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 885. Kuqoqwa umhlangano phakathi kwenkokheli yabokholo lwesiKristu lenkokheli yamabandla ezombusazwe atshiyeneyo okubonisana ngokungenziwa ukuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Ukuthonisiswa kwentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira owenkampani ye 263 chart kuqale lamhlanje emthethwandaba kamantshi embare. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Phakathi kwabantu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike 198 belalo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe leli gciwane eZimbabwe laya kwaba ngamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 885. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amabili 206. Abagulayo okwamanje bangamakhulu edlula ayisithupha 670 njalo selibulele abayisitshiyagalolunye 9. Asebehlolwe lomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisitshiyagalombili 82,077. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12.2 million. Kuthi asebebulewe yilo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 553,180. Asebesindile bayizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.1 million. Emazweni asezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 522,104. Asebefile bayinkulungwane phose ezilichumi lambili 12,206. Asebesindile bazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 254. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-African Union, idolobha lakoBulawayo selilabantu abedlula ikhulu lengxenye 154 asebetholakale belegciwane le-coronavirus. Izolo kuphela kubanjwe abantu abangamachumi amahlanu lanye 51 okulinani eliphezulu ukwedlula zonke izabelo eZimbabwe. Iningi lalaba bantu ngabatholakala ebantwini abangazange baphume elizweni okwehlukanela lokho obekuphuma ngaphambilini ukuthi inani elikhulu liyabe lingelabantu abavele phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abangamachumi amabili lanhlanu 25 balabo ababanjwe bele COVID-19 sebesilile kuthi abalikhulu lamachumi amavili lanhlanu 125 lokhe begula njalo abane sebelahlekelwe yimphefumulo ngenxa yomkhuhlane loko obulawayo kuphela. Ukuqansa kwenani labantu abagulayo lokhu sekwethuse hashi uzulwa kobulawayo kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke weMandebeleni. Udokotela Mthabisi Bebe wakobulawayo uthi ukuqansa kwenani labantu abagulayo kuveza ukungazilungiseleli kukahulumende ethi njalo abantu abavela kwamanye amazwe bayabaleka besamukelwa imuli zabo.
Xa sikhangele elizweni lonke nje jikelele kule problem ekhona abantu laba abaphuma abasuka kwamanye amazwe abantu abaningi bona laba uthi abahlali kuma isolation centers lapho uthola abantu bayabaleka bengazange betheste kuhle.
Kulabongi ezibhedlela zempilo lase UBH ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela se-UBH umnumzana Nasisi Yasujanga utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi kulabongi abalitshumi lasitshiyagalombili i-18 ababanjwe yilo mkhuhlane ngemva kokuhlangana lesigulane esibhedlela. Empilo abongi abalitshumi lane i-14 babanjwe lumkhuhlane. Ngalokho abongi bathi abajabuleli isiphatho abasitholayo nxa sebebanjwe umkhuhlane lo bethi indawo abahlaliswa kuyo ayilunganga. Unkosikazi Primrose Sibanda ongumongikazi empilo uthi isiphatho sabanye babo elangeni asijabulisi.
Kodwa kuze kube lanamuhla ngiyakutshela mina ukuthi there are more than 14 nurses asebebanjwe naleyi corona ngenxa yokuthi besingenanto zokugqokisa. Kodwa lanxa sengibanjwe naleyi corona sokuthiwa ngihambe lami njengomuntu wonke ngiyehlala khona lelangeni. So thina singagula ngisempilo angisengumntwana empilo yini?
Kusenjalo isibhedlela sempilo sike savala iward yecasualty namhlanje ekuseni kufafazwa imithi evikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela lesi udokotela Solwayo Ngwenya uthe lokhu kwenziwa isikhathi sonke ukuthi kuvikelwe ukumemetheka komkhuhlane. Unkosikazi Nozithelo Dube wesesibhedlela sempilo uthi bake bamiswa phandle bengakaze bathole usizo.
Besifukele esibhedlela lamhla kodwa sithe sifika khona ngale sathola ecasualty kuvalwa kwathiwa sihlale phandle bazathi sebesisiza siphomukuzwa bekhuluma ukuthi khona bekule patient ebhubhe ekuseni ebanjwe icorona.
Ezibhedlela eziningi kubikwa abantu nxa behlolwa bafikela khona kulokuthi baqale bafonele amaqembu avele emele ukuhlolisisa izigulane emakhaya. Okunye njalo kuyikuthi ukuhlolwa okuvamileyo i-rapid test ingahle ithi umuntu kalagciwane uhle ahlanganiswe lezinye izigulane kulokuthi ehlukaniswe abe yedwa. Lokhu kufaka abamongayo engozini ngoba bazabe belaye isikhathi eside. Abanye bahle baqale isibhedlela bengadlulanga emaklinika okwenza bahle bafikele ukufafaza igciwane. Okunye njalo ezibhedlela kuswelakala abantu abahle bamise abantu emnyango ukuthi bangene esibhedlela bagcine bebonakala sebengenile ukuthi bayagula lapha abongi lezinye izigulane ziyabe sezixhumane laye kudala. Odokotela bathi umkhuhlane lo kwesinye isikhathi awuhle ukukhanya masinya njalo ilizwe vele alizilungiselelanga ukulwisa. Abantu abathi bayawulwisa basemahofisini balakho konke kodwa abayibo ababamba izigulane abavikelwanga ngitsho. Elova enkundleni ye-Twitter izolo, umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthe ukuqansa kwenani labantu abagulayo kobulawayo leHarare kutsho ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuvalwa izabelo lezi zombili. Ngolwesibili kubanjwe abantu abangamachumi amathathu lani abalomkhuhlane bengazange baphume phandle kwelizwe. Ilizwe leZimbabwe liyaqala ukuthola inani elikhuphuke kangako elabantu abathola umkhuhlane bengazange baphume eZimbabwe. Imele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukuthonisiswa kwentatheli zindaba ezimbili uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira owenkampani ye-263 chat kuqale lamhlanje emthethwandaba kaMantshi Embare eHarare.
UChikore loTakawira betheswa umlando wokwephula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus eze-COVID-19 National Lockdown Regulations. Umchuchisi edabeni loli umnumzana Lawrence Gangarawe uti uchikore lutakawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhlaka 22 Nhlangula ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana lamalunga ebandla eliphikisayo ele MDC Alliance onkosazana Johanna Mamombe Cecilia Chimbiri Lonetsai Marova abathunjwa ngabantu abangakazakali kubana bangobani kuze kube gathesi kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uchikore lotakawira kabazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zibize amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba kodwa uchikore yena omelwa ligqwetha uPaida Moyo Sawurombe osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye lotakawira yena omelwa ligqwetha uTonderai Batasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights baya kulandula lokhu besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ukuba izintatheli zindaba ngokusemthethweni uchikore utshele umantshi ukuthi wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba akazange ananze iziqondiso ze-social distancing utakawira laye uyalilandula icala lakhe isithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wayeveze incwadi zakhe zonke zomsebenzi emapholiseni ngimele istudio 7 ngise-Washington DC ngingupraxitus Jeremiah.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe sezincome inyathelo eselithethwe ngabezokholo abenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches elokuqoqa umhlangano phakathi kwamabhishopu lenkokheli yamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni okubonisana ngokungenziwa ukuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lo mhlangano uza ngaphambilini kwesehlakalo sokutshengisela esiqoqwa mhlaka 31 kulinyanga ngenjongo yokutshela uhulumende weZANU-PF ukuthi uZulu usekhathele ngemisebenzi yenkohlakalo kanye lokubhidlika komnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba.
AbeZCC bathi amalungiselelo alumhlangano wamabhishopu amabandla okholo lwesiKristu lenkokheli yamabandla ezombusazwe okhangelelwe ukwenziwa ngomvulo ozayo mhlaka 13 Ntulikazi eKentucky Hotel eHarare asekusibanga esiphezulu. Unobhala jikelele weZCC umfundisi Kenneth Mtata ulandisa kabanzi ngamalungiselelo abo alumhlangano.
Yebo, uzoba khona umhlangano wabakhokheli bamabandla amabhishopu behlangana lalabo abahola ezombusazwe ama-political parties lapha eKentucky eZimbabwe Council of Churches mhlaka 13 July bekhulumisana ngendaba lezo lenhlupho ezibhekane leZimbabwe. Sekonfirmile ama-political parties amaningi kusakhulunywa njalo ukuthi umhlangano lo uzohamba njani. Ama-bilateral pre-meeting asaqhubeka kodwa lo umhlangano uzohamba phambili mhlaka 13 July 2020.
Ingcwethi kwezokukhulumisana ngezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi linyathelo elincomekayo elithathwa yinkokheli yokholo lwesiKristu.
Kuyadingakala ukubana amaZimbabwe bekhulumisane. Okuqakatheleyo yukuthi sinanzelele ukuthi inkinga yeZimbabwe asoze ilungise kalula lula. Kuzathatha isikhathi, kuzadingakala ukubana abantu sibili badinge indlela abangathola ngayo amaqhinga lamacebo okulungisa inkinga ekhona eZimbabwe.
Emizameni esithe yenziwa ngaphambilini bebengabuyi emihlanganweni enje ababili abayibo abakhokhela amabandla amakhulu elizweni umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance lowezanu-PF umongameli Emerson Mnangagwa kusiya ngokuthi ngubani oyibizileyo kodwa uNkomo uthi ulethemba ukuba ababili laba bazabuya kodwa exwayisa ukuba makungaqakathekiswa uChamisa loMnangagwa kuphela ngoba eqakathekile lamabandla amancinyane lenkokheli yawo kule mizamo. Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe Unkosazana Similo Maphosa uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ihlangane inkokheli yamabandla ezombusazwe lawezokholo lwesiKristu.
Kuqakathekile ukuhlonipha izizalwa zelizwe, yibo abavotayo. Kungakho nxa sesikhangela nje ukuthi ilapho esikhona sibanga sokuthi akula ingqubela phambili eyenzakalayo ngezomnotho welizwe, kumele kube labantu abahlala phansi njalo bakhulume.
Uqhubeke ethi leli nyathelo eselithathwa ngabe-ZCC lingamangalisi, ngoba esithi kwakuvele kusenziwa kusukela endulo, kufakazwa la izehlakalo ezisebhayibhilini. Abohlangothi lwezokukhulumisana loZulu ku-MDC Alliance batshele intatheli zindaba ukuba sebeyitholile incwadi yokubanxusa kulowo mhlangano, besamele impendulo evela kunhlangothi zonke zebandla. Kuthi abohlangothi lunye ebandleni leZANU PF bazokuhluza okumunyethwe yiyo lapho sebeyitholile. Okwamanje kungekho abangakhuluma ngakho phezu kwalowo mhlangano. Isiminengi imizamo esithe yenziwa ngabenhlangothi zenkolo ezehlukeneyo, kakhulukazi lwesiKristu, ukubaletha ndawonye abezombusazwe ukuthi baxoxisane ukudinga indlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe abathi seziphazamisa ezomnotho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zisithi lanamhla lokhu akukabi lempumela ebambekayo ngale mizamo eyenziwayo kusukela ngesikhathi sombuso kamuyi owayengumongameli Robert Mugabe. Ngakho ke loba ibukeka imizamo yabe-ZCC bazoyicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Ku livestock lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, siqhubekela phambili ngomonakalo osudalwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Kodwa likhumbule zihlobo ukuthi kalenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo, njengoba lathi sisebenzela emakhaya ngenxa yalomkhuhlane. Banengi abantu abathi bazatshengisela labanye emigwaqweni ekupheleni kwalinyanga bekhonona ngokugugudeka komnotho welizwe kanye lombuso webandla leZANU PF abathi uncindezela amalungelo kaZulu. Bathi wenze kahle uMnumzana Jacob Ngarivume owebandla leTransform Zimbabwe, inhlanganiso ezizimele zodwa labantu nje jikelele. Abathi ukutshengisela lokhu kumele kuguqule indlela okwenziwa ngayo kwezomnotho la kwezombusazwe. Kodwa abanye babo bathi besaba ibutho elilakho ukudubula abatshengiselayo emigwaqweni njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2018. Lanyakenye abantu baze bangene emigwaqweni bekhonona ngokoma kwempilo. Abakubandla leZANU PF bathi akumelanga abantu batshengisele emigwaqweni ngoba kulabanye abangantshontsha impahla ezitolo babhidlize lezakhiwo. Ukutshengisela okuza kwenziwa ekupheleni kwalinyanga lokhu kwenziwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU PF must go. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Josephat Mzaca Nguluve olwela amalungelo kaZulu, unkosazana nokuthula Adonsi ozimeleyo, lo Mnumzana Joseph Kolide Chuma okubandla leZANU PF. UNguluve nguye osungula lingxoxo.
Yebo, le mathi le abantu bangayesaba bathi bathi basongele ukuthi kuzachitheka igazi. Kodwa ufuna ukubuza abantu ukuthi abantu abasishiyayo iviki amaviki wonke eZimbabwe bebulawa yikuthi akula mithi esibhedlela, bebulawa yikuthi abanye bayazibophela ama-side cases ase-increasile. Sikhangele abantu imitshado iyachitheka, izintandane ziyahawula ngenxa yesimo esikhona. Kathesi akudingi ukuthi zibe zimemba fake izandla ezikhwameni. wonke umuntu ufuza sukume ancedisane ngingabona umbiko ongayisiwo kwenye iphathi ikhona kobulawa ityona isozipati ibambeke kulowo umkhankaso okhona ukuthi kulungise ihulumente abantu mina amazimbabwe wonke singakhethi umhlobo abantu ababambisana into leyi bangahlimazi iimpahla zabantu bangene esitaladini bahlale khona bakakele khona bengasuki kuze kulungise izinto
siyakuzomkhulume isikole kuhambe khonapho ke sikhulume nomama
abantu kumele bazwisise ukuthi imatch lay is not a political aso political rally kumbe i political gathering ayilani lokuthi libandla liphi lay ngeyabantu bezimbabwe bathi bona hayi sikhathele ngoba abanengi sibona ama graduates amaningi abantu abala ama master's degree baya bebe baba ngama domestic workers so abakhona emsebenzini abatholi lutho so leli ilanga leli is for Zimbabweans ukuthi bayachona ukuthi hayi enough is enough asonto yephathi ukuthi yenxa ukuzana ophiva haa yokuthi wonke umuntu uyadubeka at this time whether ubuzana okubuku MDC umbungaphi so abantu kumele bahambe bayomatcha ngoba ukumatcha kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi you are simply lihambisa izikhalo zenu kambe ungubaba onjani nxa ukuthi i-government yethu izaba ngubaba ukuthi kungavela umuntu acomplain esechaywa so sithi ukuthi baba nansi singabantu abakho kodwa hayi thina sithi sesikhatheni so I think abantu kumele bacontinue bahambe bayomatsha enough is enough
bamba kancane khonapho nkosazana Adonsi wathi sizwe ukuthi ubaba uJoseph Juma oyebandla lezano PF uthini ngodaba lolo
umesi lo ayise kithi uhulumende ongaba umhlanga ngokungena ube uhulumende okazibana ongilena lo nxa abanye bele kube ngela buy into that guy lokulizwe leta asikuthethi ndawonye akula mntu oluyaphuma into ekhona abantu bele benanzelela ukuona we need to be prophet mina I believe in an opposition that will say hayi kanti lokeli kwenza so indaba lingakwenza isiyana ngoba lingakwenza so thina we've got ama theories kumbe ama thesis asitshengisona siyenza so sihambe so kuyaphutha so lokhu yikho nje umuntu ufuna ukwakha kodwa ungafuna wena ukugonqomisa into usufuna ukuthatha over into esithile uyakuthatha over into esithile ngenxa yani nxa ungumuntu opheleleyo usuthi yi-opposition epheleleyo proper solutions while youare in opposition ngabantu yan opposition bathi ngesitho uyaye government in waiting
ye so siyabona lapha-ke baba mzaca ngulube ukuthi uyakhuluma ubaba ujuma lapho ukuthi pho-ke khona ugiko yini ongalungisa ilizwe kumbe kumele abantu bekhulumisana
okwakathesi sesime kwaze kwadlula kunini kuthiwa kwenziwa ifolat kwasa kuzakhulunyiswana kuye ku-transnational authority but into sesiyibona kathesi sokutshintshwa isisekelo sombuso i-constitution sitshintshwa thina besicabanga ukuthi yona ihulumende le kwavele yangena sokuhanjwe ekoti kungela into ecacayo ukuthi yawina njani njalo ezomnotho ziyayehlula besicabanga ukuthi kuzaba i-transnational authority sibuyele izinto kuma-US dollar wakhala isikhathi sama-US dollar abantu baphansi phezinto eziningi kakhulu ngathi izindlu benzana nje sibonisana kube nama-proper reforms
ye siyakuzwa kakhulu-ke sibize futhi umama unokuthula Adonsi sibuyini okwesithathwa ngabantu Adonsi besaba ukuthi sizadutshulwa besaba ukuthi kuzathini xa abantu bengena emgaqweni njalo nxa sesaba amasosha lake lasebenza lawo phela asoze lisebenze lawo kathe kwamba njani
inkinga ekhona ngopresident wethu uyachaya ubaba wethu uyakatsa umuntu wonke nje ovula umlomo othi hayi uyachaya so upresident wethu uyachaya ikhona kancane into encane nje kuphela suchayi so abantu into abayesaba kakhulu ukuchaywa ikudutshulwa ngoba sike sabona abantu bedutshulwa sike sabona nje okuningi indlela amapolisa lamasosha aziphatha ngayo
siye kuba kugolide
right to say urhulumende lo usebuthi amasosha umuntu angabe uyayisaya we have seen demonstrations ezenzakalayo sisho umuntu angabe ethethe indawo lezi ezayenza peacefully kungela kuthusa izinto landlani akunamuntu owachayayo but lapho kwaba nama-riots khona abantu bebechaya then there was a reaction from the police because you must remember that amapolisa alipapa ngokuthi bebeqala ukuchaya abantu for instance now haven't seen any statement issue ngamapolisa ngamasosha ukuthi ndingangena mhlakazizwani kuzakuzachaya abantu no one has said that but already you are now promising you don't have something on another child.
Lapho sizwe umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezanu PF unkosazana nokuthula Adonsi ozimeleyo lo mnumzana Joseph Mzacangulube olwela amalungelo kaZulu bebexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ongumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Njengesibonelo sokuzimisela ekulwisaneni lokuthengiswa kwabantu, uhulumende weMelika wethule ugwalo oluchaza ngalolu daba olwe 20th Annual Trafficking in Persons Report, kumbe tip ngenyanga edluleyo. Ekhuluma lapho kusethulwa lolugwalo, umabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Mike Pompeo, uthe ukuthengiswa kwabantu ababanjwa ngamandla okusebenza lokusetshenziswa kwezocansi kuyaqhubeka emhlabeni jikelele.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide.
Kulabantu abayizigidi ezingamachumi amavili lansano 25 million asebekhulile labantwana abahlukuluzwa ngokusetshenziswa gadalala kanye lakwezocansi emhlabeni wonke. Lokhu yikwehlisa umuntu isithunzi sakhe yena edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Okukhomba sobala ukuthi ukuthengiswa kwabantu i-human trafficking kuvi.
Ngomnyaka odluleyo, uMongameli Donald Trump waphungula olunye uncedo kubohulumende abalichumi lanhlanu abakusigaba sesithathu esetier 3 okuyiso esikhokhelayo kulolu daba njengokuchasiswa lugwalo lwe-tip. Ngozibandlela kuwonalo umnyaka, uMongameli Donald Trump wathi eleMelika seliphe imvumo yokuthi kusetshenziswe imali eyingxenye yamadola ayibhiliyon ukwenqabela ukuthengiswa kwabantu. Umnumzana Pompeo wakhetha izibonelo ezimbalwa ezokuphumelela kwalolu hlelo ezimonyethe ugwalo lwe-tip.
22 countries received upgrade this year. 13 of them.
Amazwe angamachumi amabili asesusiwe ezingeni lesithathu elikhokhelayo ekuthengisweni kwabantu njalo alichumi lantathu phakathi kwawo akuzwekazi le-Afrika.
Ugwalo lwe-tip lukhuza amazwe ancediswa ngohulumende awo ukuphoqa abantu ukuthi besebenze njalo alokhu ekhokhela kulolu daba ezingeni lika tier 3 phakathi kwalamazwe kule China lapho uhulumende webandla le Communist Party andise ukuphoqa izizalwane zakhe ukuthi zisebenze kusimo esibi sokuthuthukisa uhlelo lwakhe okuthiwa yi Belt and Road. Abasebenza lapha ngabomhlobo we Uyghurs kanye labokholo lwesimuslim abalutshwana kulelo lizwe ababanjwa ngamandla ukuthi besebenze eJiajing lakwezinye izigaba zalelo lizwe. Kwele Cuba, uhulumende kamnumzana Castro uthembe imali evela kunhlelo zakhe zempilakahle. Kule ngcwethi kwezempilakahle ezizinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 ezisebenza emazweni angamachumi ayisithupha 60. Abanye babo sebabaleka njalo bathi babanjwa ngamandla okusebenza kulawo mazwe. Amanye amazwe ayavumela ukuthi abezempilakahle bebasebenzele lanxa kusobala ukuthi babanjwe ngamandla njengoba bethathelwa incwadi zokuhambisa ezama-passports, izivumelwano zabo zokusebenza zingacacanga, njalo iholo labo lisiya kubohulumende bemazweni abo, hathi kubo. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Phakathi kwabantu abahlolwe umkhuhlane we-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike 198 belawo. lokho kukweze inani lasebebanjelwa umkhuhlane elizweni laya kwaba ngamakhulu phose ayisitshiyankalolunye 885. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo.